Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 5 kumabasa 2021 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo kusukela namuhla.
I-SADC iveza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impiliyana ithe iqala besiyibhekile sonke.
Umongameli Mnangagwa uzabambana labanye abakhokheli be-SADC kuliviki bedinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange vele kuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile.
Amanye amakholwa esiKristu ananze iphasika ngembuthano elandela iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupupe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalitshumi lambili belomkhuhlane lo. Lokho kukweze inani labantu asebebulewe yi-coronavirus selokhe ifike kuleli nyakenye laya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1525 kuthi asebetholakele belayo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,923. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5709 njalo abahlatshwe esibili bangamakhulu phose amathathu 276. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selokhe lolu hlelo lusungulwe ngenyanga edluleyo selifike kunkulungwane ezilikhulu lamatshumi phose amabili 117,297. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula kancane amabili 21,603. Asebehlatshiwe bonke sebengu-138,900. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlaba abantu abayizigidi ezilitshumi i-10 million. Kusenjalo amanye amakholwa esiKristu athi enelise ukuqhuba imilindelo ngekhefu lephasika eliphela namuhla elandela iziqondiso zokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele umfundisi Thande Kuzintimkandla.
Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange vele kuhlangane ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto atshiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezitshiyeneyo lathi sihlangene-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu yokuzimisa kwethu, savuselelana ukuthi iphasika leyini, sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona kodwa hayi sihlangene ke bona laba tebelingene ukuthi uhambelane lani lezinqumo lezimiso zikahulumende bili phasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyakenyazange libe khona elalonyaka besingathi into entsha esiqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi ke sihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Laphe kade ngikhona bewuhle sibili kakhulu xa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo ngoba esangweni labantu ade bengena khona bewulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi lokho okuvele kumele kwenziwe abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski. Kati-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu mhlawumbe ngabe bebaningi lakho besiza kulandela khona kodwa singenele phandle iziqondiso zilandelwe sibili sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoka amamaski abantu kabaqhelelane abantu kabageze izandla izikhathi zonke nxa uphuma geze izandla nxa ungena izandla xa ubuya uzohlala uchelelane lalo oseduzane bela laba baseduzane lawe hayi iziqondiso thina laphe kade sikhona sizilandele kakhulu kube into enhle sibona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokho okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane sizivikele sivikele labanye kulo mkhuhlane.
Lo ngumfundisi Thande Kosintimkanhla. Ipetulo ethengiswa ngamadola eMelika ikhwele ngamasensi amane isuka ku-$1.30 isiya ku-$1.34 ilitha ngayinye kusukela namuhla. Kodwa intengo yedizili ilokhe iku-$1.32. Ngamadola eZimbabwe uhulumende uthi ilitha yedizili ebibiza $110.41 isithengiswa nge-$111.77 kuthi ipetulo ebiyi $109.17 isithengiswa nge-$112.96. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzahlangana labanye abakhokheli bamazwe eSadak abakugatsha lwe-Troika kuliviki bekhulumisana ngokuthi iSadak ingangenela njani kudaba lwempi yakwele Mozambique. Uhulumende walelo lizwe ulwiswa ngabahlamuki bokholo lwesiMuslim abedlulise amalawulo ubona abahlasele esigabeni sePalma ngefiki edluleyo babulala abantu njalo badala umonakalo omkhulu. Abanye abazangena emhlanganweni lo bagoqela umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa kanye loweBotswana umnumzana Mokwesi Masisi. Isadaki isolwa ngabanye abathi iluphuzele loludaba. Vathi njalo impile ingagcina ithinta amazwe ancikelane leMozambique afana leZimbabwe leSouth Africa. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Ake ngiqale ngokuthi kuqakathekile ukuthi wonke amazwe omhlaba abuse kahle abantu kungaze kwadingeka ukuthi bagcine besiyempini. Ezinye izinto ezibanga ukuthi abantu bagcine besiyempini kubuswa kabi luncindezelo abantu bagcine besithi akukho ngenye indlela sokumele siyempini. Kodwa kangiphenduke ngikhangele olweMozambique udaba olubulala abantwana labantu badala oluthatha amadolobha oluhambisa phambili ukholo oseluqhela seludonso ayisilo ayisiso alshababu oboko haram akuseyikho kukhala ngoncindezelo lo Mozambique sokuyikuwona kakhulu okungenzeka kusadakhi.
Ungathini ngendlela isadaki eluphethe ngayo loludaba Ncube ngoba siyabona sokulesikhathi iqalile limpi kodwa lamanje ayikangene lisadaki.
Isadaki veza ubuvila obukhulu ekusebenzeni ngalokho. Ingozi liyana eseMozambique impi liyana ithe iqala besiyibhekile sonke. Kwavele kwacaca kahle ukuthi impi liyana edinga edonsa ukholo ilufake phakathi igcine ingaseyo impi elwisa uhulumende. Ingaseyo impi ekhulula abantu. Isiyimpi yokukhulula abantu kuhulumende bancindezelo ngaphansi kokholo. Ikhulula abantu ngaphansi kwahulumende ibancindezele ngendlela edlula lelo. Lokho sesikubone kwamanye amazwe kunjalo abantu ababuya ngale yandlela yokholo akaze bakhulula abantu akaze balethe democracy akaze balethe human rights akaze balethe rule of law bayalwa besithi bayabandlulula kodwa bagcine beyibaba abandlulula abahlupha abantu kakhulu ngakho isadaki kumele ngabe lolu daba siyabisukumela kudala yalulungisa ngokuba luyingozi enkulu kakhulu kulalokho abantu mhlawumbe bakucabangayo.
Bakhona abathi inxa kungathathwanga amanyathelo ngokuphangisa impi le ingachithekela emazweni angomakhelwane afana lapho Zimbabwe labo South Africa. Ungathini ngalokho?
Nasi bheka umzekeliso walokho esikubona kusenziwa ngabantu abalwa ngokukholwa njengalaba oBoko Haram eWest Africa, oAl-Qaeda, oISIL, oISIS eMiddle East, iAl-Shabaab eEast Africa. Ngabantu abangaphelele border, abakwazi ukuphelela lapha abathi babuswa kabi khona. Masinyazana bayachapha baqhelisa indawo sebesakha lokho okuthiwa iCaliphate. Umbuso wabo usugcwala yonke indawo ungasakhangela amaborder. Ikwese kubona bekwenza umhlaba onke jikelele. Ngakho abantu abesabayo ukuthi kungayekelwa ukulungisa lona lolu daba luzagcwala yonke indawo baqinisile indlela ekwenzakala ngakhona umhlaba wonke jikelele. Ngakho ukuya eMozambique impi elwiswa khona ngale iyelwiswa khona ngale ukucisha umlilo sesemafusini ukukubuka nje uthi uzakushaya indiva uyadlala nje kuzafika kuwe noma usekutheni. Ngakho kabalandwe khona ngale njengoba bekhethe impi yona liyana balandwe ngayo impi indlela kuphela yokuthi abantu bavikeleke kusadaki ngokuba kungay yekelwa akulandlela yokuthi abantu bavikeleke.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Idale lePhalamende lithi umbuthano walo ukuvivinya abafuna ukuba ngamalunga eNational Peace and Reconciliation Commission obumele wenziwe mhlaka 30 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 16. Umsebenzi wali komishini ngokuqhuba inhlelo zokukhumisana umlotha ezigoqela udaba lweGugurahundi. Abadinga ukuba ngosikomithi bayo bangamachumi amathathu njalo bagoqela osikomithi ekade bevele bekhona ngoba isikhathi sabo sesaphela. Kodwa labo bavunyelwe ukudinga ukubuyiselwa ezikhundleni zabo. Umgcinisihlalo walikhomishini uJustice Selonare nguye yedwa kuphela ologe esesikhundleni. Abazavivinywa bagoqela olwela amalungelo oluntu umnumzana wo-K Machisa kanye losanda kungena kubandla lezanu PF umnumzana Obedi Gutu. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngokumbuza ukuthi ngabantu abanjani kahle kahle abamele babe ngamalunga alikhomishini.
Masikhangela ukuthi umuntu okukhangelela ukuthi ebe ngukhomishina ngumuntu ongasolekiyo, ngumuntu okuthi inhlangothi zonke zingaba lethemba lokuthi engaletha especially umukhangela NPRC ongakhokhelela ukuthi kuvezwe iqiniso o independent from ama political parties lama political influences, umuntu oleqiniso, umuntu ongalasayidi alithathayo, umuntu ozakwanisa ukuthi etshele abalamandla kumbe abangalamandla iqiniso umuntu ozakwanisa ukuthi ethi laloba sokusethuselwana athi mina abantu bangidumelo kakufunakala umuntu ozabe sithi yena uhulumeni nomqhathi wakhe kufuze ukuthi iZimbabwe yiyo emthumileyo ukuthi elethe ukuthula so mbona ngazathi ngumuntu an upright person an honest person kodwa kathesi ungathi uyakhangela ihlupho esilalo yokuthi ithe ibekwa ikhomishini leyi kwagcwaliswa abantu bempumalanga okungajabulisanga ama-victims ngoba kufuze ukuthi umuntu lowo ebe ngumuntu ozavunywa langama-victims okuyinto enganika yikho kathesi lakathesi umkhangela abantu abashortlistiweyo kugcwalisa abantu bempumalanga ukuthi kwakuphethwa umsebenzi for abantu bempumalanga ukuthi bezoqeda abantu ngapha emandebeleni ngaleso kuphethwa umsebenzi for abantu bangale ukuthi kube nganithwa kulokudala ukuthi kube lokulungisa uhlupho ngoba ngabe bebesensiye bekufuze ukuthi icommission lay the number of shortlisted people ibe balanced so that even kuphuma kuphume kucace ukuthini langapha ama-victims alabantu abazabe bekhona kodwa ungakhangela kathesi abantu abakhona ngaba representa i-perpetrator kuphela
Ikhomishini le njengoba ibiveli khona isenza umsebenzi kukhona yini okubambekayo emele ikwenze ongathi hayi ngempela isikwenzile
Okuliqiniso ukuthi ikhomishini le ilogo yaba khona akukho kubambeka ungathi sokwenzakele akukho not because bayehluleka kodwa vele uhulumende akabanikeza usekelo lwenileyo uhulumende kakho sinsiye ukuthi udaba lolu lulungiswe so mbona ngazathi singabasola kodwa akukho abangakwenza as long as benganikwanga amathuluzi okuthi besebenzisa kuyinto nje yokuthi lalalwaza sikwengule lapha kuzama ukuthi kuthe abantu abasola ukuthi kwenzakala lo mbhuqazo unikwe umhlaba impression yokuthi kukhona okusenziwa okungalalutholenziwayo ngibona ngazathi iliqiniso likhona yilo iqiniso umuntu ongovuza ithe zitshele lona ukuthi asisoze sathola iqiniso asisoze sathola ijustice asisoze sathola ireconciliation le peace as long as uhulumende lowo edonsa inyawo as long as uhulumende lowo efaka icommission yokuthi kumbambathwe icala
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leKroniko lithi kulomfanyana oleminyaka elithumi lanye owebhambazi ePlumtree olaliswe esibhedlela ngemva kokulinyazwa kakubi yimvubu yona emlume yaphosa yamqamula ingalo. Lomfanyana ubikwa efunda eGonde Primary School. Inkundla eNew Zimbabwe ithi inhlanganiso yezisebenzi iZCTU isisole kakhulu osomabhizimusi ngokudulisa izinto okwedlulise amalawulo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani ngiyalibingelela abasakazi baka Studio 7 abahle elisikhiphela indaba ezinhle kangaka ngiyabonga kakhulu umsebenzi omuhle liwenzayo liqhubeke lisenza kanje lisikhiphela izindaba eziliqiniso njalo eziqotho siyakhala singabantwana beZimbabwe ukuthi ilungelo lethu lizaze lihlonitshwe nini ngoba lapha ekhaya lakithi eZimbabwe wakuvunyelwa ukuthi uyenze intando yakho khangela kathesi khetha abantu ePhalamende besimele under iMDC kodwa bayasuswa intando engasiyo yabantu ababakhethayo kodwa siyacela ukuthi kesihlonitshwe loba kunzima loba kunjani sizaqhubeka siloke sisekela ngoba sikwazi ukuthi kunzima ilungelo labantu balihlonitshwa eZimbabwe kodwa besicela ukuthi sike sihlonitshwe okhulumayo uPeter M. Dlovu kuse Plumtree ngokokuhlala eMangwe district yabo
Injani basangazi baka Studio 7 hayi ngithekani le Gwanda ngithemna wami angamcina 2010 kwizwi lakhe nguRomeo Nkomo angamcina ehlala ePlumtree uma ekhona amaziyo ngicela engiwathaphe kunombolo ezithi 078-44-04-652. 078-44-04-652.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi kodwa ke eqinisweni bantu bakithi lapha abantu kumele beqine la. Akula umuntu ongaboni umthetho kamnankaka ukuthi udonsela kuphi. Ilizwe manje ulidonsa konke lempande zalo. Livele liphelile ilizweni. Iqiniso bantu bakithi singavumini ukusetshenziswa iZANU-PF. iZANU-PF bakuleli ilizwe. iZANU-PF itshontsha ilizwe. iZANU-PF ibulala abantu. iZANU-PF ithumba abantu. Bayatshontsha. Abantu bengabavumeli iZANU-PF isenza lento. Ngangcono ilizwe liqunywe. Abantu besendebeleni omunye ebengale, amashona bengale, amandebele ebengapha. Ngoba kusizani corruption yonke eyenzakalayo esindebeleni abantu bayahlukunyezwa, abantu bathathelwa imisebenzi. Yonke into embi. And after that akula sizwe abalutholayo. Khuluma kanje ngoba ungafika kobulawayo imigwaqo yonke ifile ekhaya lapha. Kithe manje bentu wesisibisa ama-robot. Kodwa uma kungathi ukuthi ilizwe li-right uma utuyabheka kukhulunywa ngeharali ngapha. Kodwa kobulawayo emplantri yonke nje indawo liya kuba sengathi kusesikwakweni. Kuba sengathi vela kula abantu abaphila khona. Sebeze abantu sebeze bephuza amanzi angcolileyo. Ngendlela yokuthi kabanazwa abantu kabanakekeli. Kungangcono ilizwe liqunywe. Abantu bakithi sebehlupheke sekwanele. Ngoba uma uNdebele ufundile awufundanga kuyafanana. Ulesithupha kawula sithupha kuyafanana. Ulama degree kawula degree kuyafanana. Kwaza ukuthi vele uzawungena eklasini. Kodwa bona umnanga kwa ngopresident akala ngisho nesithupha sika grade 7. Ireport ka grade 7 kalaka.
Bantu baka studio 7. Mina ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila. Ngibingelela bonke abangithandayo, bakhona abangizonda, bakhona abandithandayo, ngiyakwazi. Hayi siyezwa sibili, siyezwa izikhalazo zabantu, abantu abakhala ngazo, sokuyilanga ama-holiday ya April. Abantu siwa ngabacibancengisa, siwa lokhu sivulele siyebona abantwana, siwa nase sile minyaka siyazi ukuthi sesile minyaka emingaki. Sesaze sifike sikhotho ngabantwana ekhaya. Ngiyacela nje ukuhulumende ngala uyangenela abantu, siwa lathi lapha eBotswana abantu sicela ukuthi lathi kuhambe ekhaya mosiwilide iholidenale. Hayi khona indaba zemali, indaba zemali angeke sizigwane emabhodi. Hayi angeke sizigwanise indaba zemali, straight away abantu angeke bakhone lokho. Umuntu lathi ekhangelela ibhajeti yakhe ebantwaneni bakhe, ekhangelela ukuthi ngapho ubizelenye imali, ngale zibapho ubizelenye imali. Hayi le nto ayingathi iyalungiswa kahle kahle sokulanda iholide. So besicela ukuthi nga uhulumende bayabambana sibili, into lingabi khona lezi mali lezi. Hayi siyacela sinjalo, siyancenga ukuthi hayi uhulumende makabazwanane ngendaba zezimali ezike zingathi ziyacithwa lezi. Ngalani mani testiwe, ntestiwe ukuthi angila COVID imali engeqi. Ngithestwe njalo sensize ekhaya ngapha eZimbabwe. Ngithestwe sensize eBotswana, kumele ngithestwe nga. Hayi kungatholakala ngile COVID kumele ngivaleli, kodwa ngatholakala ngela corona fanele ndivele phambili. Siyacela sibili ngoba hayi lokhu angake abantu bakukwanisa. Abantu basebeyagcina sebeganga sebeseku, hayi kungekho emthethweni. Yabona cela njalo ukuthi yezi madoda izulu sesifuna izulu lathi ngathi liyaphefeza, hayi kufuna ukuthisa kuphela ilanga, sesifile ngelanga.
Njani bako studio 7 labantu basekhaya eZimbabwe? Mina ngu-Ferdinand Sibanda ndaphana eSibhula. eZimbabwe silohlupho olukhulu kakhulu. Umbuso ayimathibelelendi le mashona le. Ngike ngahamba siya kuma-passport eHarare, ngathola ukuthi ema-ofisini kukhulunywa isishona eHarare amaNdebele wakho. Ngapha emathibelelendi ma usiyamangala icala e-police camp ophethiwe umshona, ma udlula ebhoda ophethiwe umshona. Yonke indawo emathibeleni kuphethe amashona, ilizwe libi, imigwaqo kuselanto engaba right. Manje sizahlupheka ukuze kube nini. Ma kulungisiswa ama-birth certificate, uzama ukuthi uthathe abantwana ama-birth certificate. Isilungu yabe ingasazi oyabe phethe ukuthi ngikhulumela sisisane ngoba yena ngumshona. Ngiphuma sengumuntu ngani kwehlule ngobufakazi, ngasakwazi ukuthi ngiyenzeni. Kunzima kakhulu, plus futhi sike sasebenza iminyaka eminingi amapentsheni asila, so imali yakhona zimpupho akusebenzi. Leli lizwe liyalungiswa nini?
Kungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli wesonto yeRoma uPope Francis unanze iPasika izolo ngenkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo kumele ancedise amazwe asathuthukayo ngamajekiseni okwenqabela iCOVID-19. Uzulu wakwele Cameroon uphakathi kosisi kulandela ukubhubha kwesiKristu obedume ngemizamo yokuqeda impi kulelo lizwe uWinghan to me. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu umnumzana George Floyd lipolisa elimhlophe uDerek Chauvin kuyaphambili namuhla. Ngeviki ephelileyo abaphe ubufakazi bagoqela intombi kamuyi lamapolisa atshele inkundla ukuthi umsolwa waziphatha ngendlela engayisiyo ngokubandezela uFloyd entanyeni ngedolo okwemizuzu phose elitshumi waze waphela umoya. Abachuchisi bathi ubufakazi osobuvelile bukhomba sobala ukuthi umsolwa nguye owabulala uFloyd. Kodwa amagqwetha kaChauvin athi uFloyd wabulawa isifo senhliziyo ayevele elanso kanye lezidakamizwa ezatholakala emzimbeni wakhe. Sixoxe lohlaziya izombusazwe njalo elandela ukuthethwa kwaleli cala umnumzana Tim Moringai.
Ye lapha sibheka sibona ukuthi i-trial le eka George Floyd hayi isibambe abantu abanengi ebuhlungwini ngoba yena sabona lama video aphumileyo lobufakazi obukhona ukuthi yena wayengafuni uku-escalate indaba lele police lona lele. So ukufaka unyawo lakhe entanyeni ka Mr. Floyd vele it was uncalled for. Siyabona futhi ukuthi abantu ababebukela besegcekeni kwakulomuntu osebenza ku-fire department owayetshela ipolisa leli uDerek Chauvin ukuthi George Floyd wayengasaphefumuli ukuresponda lapho akubonayo. Sibona futhi amapolisa efakaza esithi wona ma umuntu ebothiwe efakwe lezandla zakhe emuva kuyaphambanisa ukuphefumula komuntu. So khonapho kumele wena u-de-escalate and then umfake emoteni ubele qinisa ukuthi yena lokhe umuntu lo esa performula o esa comprehensive ukuthi izinto zakhe ama facilities zakhe wonke lokhe khona.
Ungathini ngobufakazi obubekwe enkundleni ngabachuchisi kanye lendlela amagqwetha omsolwa abuphethe ngayo?
Ubufakazi obubuyile bonke lobo bukhomba ukubulala nokwayenza uDerek Chauvin ebulala uMr. Floyd. Sibona futhi ukuthi i-defense ibiqalisa ukufaka i-narrative yokuthi uGeorge Floyd was under the influence of ama-narcotics, but sizabona ngoba bathi bona i-first week ubufakazi bonke lobo i-prosecution ikhanya ngathiwa iphambili, but sizabona sebeletha abathi ngama-special witnesses abafanana lama-toxicologists lama-dokotela next week ukuthi bazancedisa yini uDerek Chauvin ngoba ubufakazi obukhona kathesi bukhomba ukuthi yena wayenza lokhu ngamabomo.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile njalo kusukela namuhla. kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uzabambana labakhokheli besadaki kule viki emhlanganweni wokudinga indlela zokungenela kumpi yakwele Mozambique. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.